lapha baba Dube ukukhala ngathi akukaze kubonakale okunjengalokho angithi sesibe khona lapha sokuwe kwaba labo president abangenayo kusukela ku Bush kusiza ku Obama kusiza ngapha ku Biden asizange sikubone okunjengakhona lokho ukuthi abantu baxotshwa imisebenzi kungathi kuthiwa kuya investigatewa njengakhona lokho kuyasimangalisa kakhulu.
Ye ngizikangele indaba ezinje ezinye zanishwe emthethwandaba kungabe kuvamile yini ukuthi eMelika nxa kulento ezinje ziphanyekwe emthethwandaba?
Akujayelekanga koke khona lokho ukuthi kuye kubonakale kuphanyekwa. Kuyaphanyekwa izinto ezinzima yikho esikubona esakubona kusiya komthethwandaba. Kodwa ke lokho kokuthi kube labantu abaningi kangaka abaxotshwa imisebenzi ngenxa yokuthi kuyadingisiswa ukuthi kuhamba njani asikaze sikubone baba.
Ye nxa sukhangela sibili ujula ngodaba lolu ubona ngani kuyaphetha ngani khonokho okwenziwa ngumongameli Trump?
Ngibona ngathi akusoze kuthatha isikhathi eside ngoba angithi bona babantu laba abaxotshwayo ngabantu futhi abantu laba abaxotshwa imisebenzi ngiyibo abamvotelayo futhi uTrump ukuthi abe khona lapha nesikhundleni. Babengathi kabakubona ukuthi nxa kuthiwa kuzahamba ngaleli ndlela kube sekuhamba ngaleli ndlela. Angithi nxa bexotshwa imisebenzi laphana ku-affect ama-families amaningi kakhulu. Kuthi ukuthi kuba lokuxokozela kuzaba lokuxokozela masinyane. Ngiyakhangela nje ukuthi kuzaba lo mhlangano lo zabo ungokukhangela i-budget masinya kwenzela ukuthi uhulumende aqhubeke siyaphambili. Siza kuzwa khonapho mbona ngathi kuzaxokozelela khonapho phakathi kwama-Republicans lama-Democrats.